Amajekiseni lawa ayatholakala kuwo wonke amaklinika kakhansili kanye lasezibhedlela ezibalisa ese-United Bulawayo Hospitals, esempilo kanye leseyingutsheni. Elizweni lonke kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye, i-51, izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili, i-2,661, belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-30,332, kuthi abahlatshwe eyesibili bangu-10,139. Lumsakazo ubhode kwezinye zendawo lapho obekuhlatshwa khona abantu koBulawayo namhla wathola indwendwe abantu behlatshwa ngobunengi. Unkosazana Talent Chuma ohlala elokitshini leNkulumane ngomunye esimthole emelele ukuhlatshwa eklinika yemaqhawe.
Kuright ukuthi abantu bavaccine, but indlela okwenzakala ngakhona iyathamulisa ngoba bayathi kule namba yabantu okumele bavaccine and abantu babegcwele. Abanye ngababuya bezongenela plus kuyavukelwa ekuseni utshona usulayinile kwesinye isikhathi ugcina ungasakwanisanga ukuthi uhlatshwe.
Omunye njalo umhlali esimthole ekudwendwe eklinika yeNkulumane, umnumzana Thulani Dlamini, uthi uhulumende kumele engeze indawo lapho okuhlatshelwa khona ukuze kuhlatshwe abantu abaningi ngokuphangisa.
For instance, indawoni njengasemagosa, ingabe kusemagosa wodwa abantu balandwe lapho abasebenzela khona endaweni kulabantu abaningi khona, ngoba since amakhizi lawo lawo irayiza kangaka, yabona ukuthi kuyabe kufuze at least umuntu abe accommodated.
Unkosikazi Yolanda Moyo uthi ukungalandelwa kuhle kweziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane yikho ukwenza umemetheke ngamandla.
Umkhuhlane we-COVID-19 khathesi usubhahile kakhulu kithi lapho. Engikubonayo ukuthi langaze ubanje positive, akula ama-strict measures afakwayo. Uyaphuma uyezigadela umchova ngoba kungela enye i-transport ongayisebenzisa. So ugcina lawo uthelela abanye abantu, njalo lezindlu esihlala kizo sibaningi, ngakho i-self-isolation inzima.
Umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, unkosikazi Judith Ncube, ukhuthaze abahlali baleli dolobho abaphezu kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili ukuthi baphume ngokuningi bayehlatshwa.
Ndikusela last week kuhlatshiwe sibili i-7,000 maybe edlulayo kancane. Then kusukela izolo njengoba labantu ama-residents nje jikelele labo bebedinga ukuhlatshwa besho kusiba lesiminye eminye kuma-sites la eqanjiwe kuthiwa azakhangela kuphela benze informal trading, amaklinikhi wonke asevulwa kusenzela ukuthi lama residents ahlatshwe khonapho. Nxa sokudistributiwe liyani 2 million ebuyileyo okwakhathesi utsho ukuthi bebeqedisa i-15,000 liyani.
Izolo koBulawayo kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 219 belomkhuhlane lo. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.